Abacha abakhulume le Studio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengelamisebenzi abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Kukhangelelwe ukuba kube labantu abafika 1,200,000 abazohamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberville Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitsho nakancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Ngakhangela khona lokhu kwamhlaka 21 kuthiwa kucelebrata ilanga labatsha. Iyazifananela ngoba abatsha batshona sona sizihlalele ezitaradeni akula nto esiyenzayo ekhanyayo even lokufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi sesifundela uduku abantu abatsha sithwele nzima eZimbabwe.
Umogenyathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba ukubacelebrate ngaleli langa bekhangele njalo imihlupho ezininginingi abahlangana lazo.
Baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe. Untokozo Msipha layo uthwele amagabha avuzayo.
Siyalibona leli langa elifikayo elizayo likoBulawayo kodwa hayi njengabantu abatsha hayi ayikho into esikhangeleleyo.
Amazwi kaMsipha agcizelelwe ngukula kwashe Zulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni.
Akula vele siyabe sikuthakazelela nge-Youth Day yethu ngoba siyahlupheka akulamsebenzi abantu babhizi kathi sibeza amadragi bayanathi izidakamizwa abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe so vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha. Asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule bakhululani.
Kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Mdlongwa uthi kumele abatsha besebenzise ilanga leli ukuphuma lamacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenzisa ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo ngoba imisebenzi imali konke le ntuthuko nje abantu abatsha kuthi izingakhangela lemifundo senziwa ngobuchwepheshe.
Osakhulayo olilunga lebandla lezamtf uTendai Phiri uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Ungakombayina ama-allocation ama-ministry uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha okuyinto enhle khonokho okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le-demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo.
Usuku lweRobert Mugabe National Youth Day lunaza ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho okubambekayo elizweni. Usuku lolu olwasaziwa ngokuthi yi-21st February Movement lwalungolokuthakazelela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owakuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimlondolozi Ndlovu.